Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla 17 kuMfumfu 2021 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 behambe emsebenzini kusasa.
Bavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo.
Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesifikele eZimbabwe uyahlolisisa umonakalo kudalwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF.
I-United Nations zama-sanctions lawa njengama-unilateral sanctions ayikhona lokho wakukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted.
Bayakhala abantu enyamandlovu ngokubulawa kowesifazana indoda yaphosela isidumbu sakhe embhodini omdala.
Ubomama abame ukubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba abantu babathanda.
Kwezamasiko sihlokulinsisa ukukhungwa kwabathadayo.
Abantu omunye lomunye uza nephasila yakhe eyi-present eyiyabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi bonke ababalisi kumele behambe emsebenzini kusasa. Loba uhulumende esithi uza kuxotsha bonke abangahlotshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikwicamfundo dakabafira Joe, umkhokheli we-PTZ, uthi akukho emthethweni ukuba kuxotshwe abangahlatshwanga njalo bengabingelwanga ngemfanelo nguhulumende. Uhulumende wathi izisebenzi zonke kwakumele zihlatshwe kungakedluli mhla ka-15 ngomfumfu. Umnumzana Paul Mavima, umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi, utshele iphephandaba le-Herald ukuthi bazaxotshwa bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi ababalisi bonke kumele behambe emsebenzini kusasa.
Akula ngitsho uticha oyedwa osetholile incwadi yokuthi angabuye emsebenzini. Ngakho-ke kabavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo. Siphinde sitshengise ukusola kwethu ukubana indlela uhulumende aphatha ngayo indaba leyi kayisiyo ndlela esiyikhangeleleyo. Bekufanele kuhlalwe phansi kukhulunyiswane.
Usikucamfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yezimta uthi akwaziwa ukuba uhulumende uyakwazi kumbe hathi abantu abahlatshiweyo labangahlatshwanga ijekiseni efaneleyo.
Ukuthi usethe wabacazulula kakuhle ukuthi abangahlatshwanga ngobani njalo wabaqamba ngamagama basika kuthole. Kanti lathi incwadi ekhomba lokho ukuthi sokuqalile ukuthi kuyasebenza ngomvulo lweviki besingakakuthole.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igweta elilwela ilungelo loluntu, uthi uhulumende akumelanga abambe ngamandla izisebenzi ukuba zihlatshwe ijekiseni le.
EZimbabwe umuntu kabanjwa ngamandla ukuthi ayivaccinate. Ngakho-ke ukuthi uhulumende uzafosela izisebenzi zakhe ukuthi ziyevaccinate, abe semtshela umuntu ukuthi lapho ungavaccinatanga ngezizathu ezaziwa nguye lowo muntu engabuya emsebenzini kuyadanisa kakhulu. Kodwa akumangalisi ngoba vele nje ngawukhangela uhulumende izisebenzi zakho ziphatha njengezigqili. Uzathola ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali abayiholayo incane iyesabeka lokuthi vele ungayikhuluma ebantwini. Kalandaba lakho. Ngumuntu nje vele uhulumende wasewakuthatha ukuthi izisebenzi zakhe uyenza akufunayo ngesikhathi asifunayo. Kuye nje it's modern day slavery. So nxa sebatshele ukuthi bengabuyi, hayi akulanto emangalisayo vele nguhulumende nje ongalaleliyo.
Uhulumende uthi ukuhlatshwa kwababalisi lezinye izisebenzi kungehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi babingaphose amajumi amathathu bahlolwe batholakala belegciliwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula izigidi ezintathu 3.2 million Kuthi sebehlatshwe okwesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Kulabantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,657 asebulewe umkhuhlane COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations esizahlolisisa umonakalo odalwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF sikhangelwe ukuba sizaqala umsebenzi eZimbabwe kusasa. UMnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi uNkosazana Elena Duhan, obizwa ngesilungu ngokuthi yi-Special Envoy for Human Rights, uzakwenza imihlangano nabaphathintambo bakahulumende, amabandla atshiyeneyo nenhlanganiso ezizimeleyo. UMangwana uthi eleZimbabwe lifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Uthi abantu kumele bakhulume ngalizwi linye ngodaba lolu. Okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF, uMabutho Moyo uthi inhlanganiso ye-United Nations kukhanya ifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi.
Nxa ubalile i-terms of reference zakhe urapatuwa lowo, i-United Nations ziri zama-sanctions lawa njengama-unilateral sanctions, ayikhona lokho okukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted because they are not targeted. So hayi, siyakwemukela kakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe, simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo, ngoba abantu abasela msebenzi, ama-industry abevalile, kodwa sizange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sizani siqhubekele phambili njengelizwe.
UMnumzana Innocent Ndibali, okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Sikithina ama-sanctions akhona eZimbabwe asehlukumeze kakhulukazi umuntu ongumuntukazana nje, umuntu ongekho laku-eni hlangothi lwezombusazwe.
Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance, uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili likhahlameza uZulu.
Uzananzela ukuthi emavikini amabili adlulileyo abantu bezanu bebelokhu bebhizi befaka ama-sanction kumbe izijeziso kuzizalwane zeZimbabwe ngokulwa langokuxabana kade bekwenza labasekeli bakapresident Nelson Chamisa, njalo lokusebenzisa udlame namapholisa ngendlela engaqondanga. Kuza kuba segcekeni njalo kusegcekeni ukuthi lezo izijeziso ezifanele zikhangelisiswe inhlanganiso ye-United Nations.
Amazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla le-ZANU-PF izijeziso zenotho esithi kuhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho oluqondileyo. Wezemaphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu. Abantu abadabuka eNyamandlovu esabelweni seMathabeleni North lokhu bedane okumangalisayo ngokubulawa komunye wabo owagongodwa yindoda waphela umoya waphoselwa isidumbu sakhe emgodini omdala. Abakhulumela umsakazi weStudio 7 bathi kuyethusa kwenziwa nguClifford Phiri owabulala uMaggie Ndlovu owayemcabangela ukuba usekhombile. Bathi akumelanga kwenzakale lokhu eZimbabwe ngoba kwephula inhliziyo. UNkosazana Tryphina Mpala odabuka eDrysdale eNyamandlovu uthi kumele abesifazana bekunanzelele konke okwenziwa ngamadoda abo ukwenzela ukuba bengakhahlanyezwa.
Udaba lolu olukaMaggie Ndlovu olokuhlukunyezwa ebulawa ngesihluku ngumuntu athi uyamthanda ongumkakhe luzwisa ubuhlungu kakhulu. Mina ngithi kubomama abame ukubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba abathi bayabathanda, bavele bakunanzelele kuqala ukuthi ubaba lo uyahlukumeza, beme ukuthi bayabekezela. Ngoba ngomnyaka lo oka-2021 akusafanelanga ukuthi kube bakhona omama abasahlukunyezwa bebulawa ngendlela ebuhlungu kanje. Khona omama kumele bafunde ukuzimela lokuzisebenzela.
Lokhu kusekelwa nguSeka Carlos owaziwa ku-Ward 13 emagwadini ngegama elithi Ngungwevu yeZulu.
Ukubulawa kwabantu besifazana omama bakithi manje kusenza manje sithuthumele kakhulu, sibone ukuthi umhlaba lo kusasenabantu abayeyisa omama bethu kuze kusenze lathi sizakhamuzi sibone ukuthi omama bethu lemuli zethu aziphephanga ngenxa yabantu abalokhu bese sephethe ubugebenga ebesize sifise lokufisa ukuthi nga kwesinye isikhathi umuntu owesilisa osuka ehlukumeza umuntu wesifazana ngalolu hlobo kuze nga uyanikelwa ezandleni zabantu kodwa ngenxa ukuthi umthetho ukhona sifisa ukuthi umthetho usebenze usebenze kabuhlungu kulezi zigila mkhuba ngoba thina sizakhamuzi zemagwadini sikufuni konke lokho ukuthi omama bakithi bengaphiphi kahle sicela ukuthi umthetho ungenelele ukuze isizwe sakithi imbokodo zakithi ezakha isizwe ziphephe lazo ngifisa lokufisa ukuthi sehlakalo lesi manje kube ngesokucina njalo isigila mkhuba sihlangane lendlela zithuthe entabeni
umnumzana Manzana Ncube odabuka eBhumane eNyamandlovu kulombono ofanayo
udaba lolu luka Megi Ndlovu ludaba olubuhlungu kakhulu udaba olubonisa indlela abantu besifazana bakithi isimo abangaphansi kwaso abantu bakithi abesifazana abaningi basenhluphekweni ngokwendlala njengoba sonke sazi ukuthi izwe lethu lihanqwe yindlala okugcina kubenza baphoqeleleke ukuthi behlale emishadweni ebahlukumezayo abanye basuka benesifiso sokuthiyana sokushiya imishado le eyayibahlukumeza kodwa ngezimo ezijeniwe esizazi sonke ngendaba yelizwe lakithi nomnotho kugcina kubaphoqa ukuthi bahlale kuleyo mshado kodwa khona kuyinto embi njalo into enye ekhona ufanele sizame impela sizakhamizi ukuthi sigwene abantu bazibona izinto zisenzeka abantu bababona abantu behlukunyezwa bethule kunokuthi behambe bareport into ezifana nalezo ngoba nxa ubona umakhelwane wakho ubona umntanakho any sakhamizi sihlukumezeka wonke umuntu kufanele athathe inyathelo ukuze sigweme ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane
uphiri kukhangelelwe ukuba uzathoniswa emthethondaba kobulawayo icala lokubulala uMandlovu singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele esivela kwamanye amazwe amafitshane I-Associated Press ibika ukuba sekuvalwe izikolo zonke kwele-Eswatini kulandela ukutshengisela kwezifundi ezithi zifuna ukufunda kungenanhlawulo njalo sezigadele ngohulumende wenkosi uMswati. Ngumsakazo we-Voice of America ubika njalo ukuba utshwala obuthandwa ngabantu abaningi iJack Daniel batuzwa ngumuntu omnyama uNathan Green owayephansi kukaJack Daniel ngesikhathi kugqilazwa uZulu. Utshwala lobu banikwa ibizo likaDaniel hathi elikaGreen ngoba wayesigqili. Inkampani ehluza utshwala lobu okwamanje iyakuvuma ukuba kwenzakala konke lokhu. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Yena baba mkhulu babelo bolose
namhla sikhokwa lencwadi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya ngodaba lokukhunga abatshadayo siyakwamukela kuhlelo Ngwenya
angibingelela baba uDube nabo bonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli isiko baba uDube leli lokukhunga ngicabanga ukuthi lali sungulwe ngenhloso yokuncedisa kumbe yokusiza laba phela ababili asebeqala umuzwa omutsha ngizananzelela ukuthi nxa umuntu eseqala umuzwa omutsha kufuna naye phela abe lezakhe izinto azisebenzisayo ingakho ubona intombi yayithi nxa izisiya kwenda ekadeni yayiqale ivalelisa isihlobo kokunye ihambiye komalumayo khonale iyevalelisa ngempela uthola ukuthi bayinikeza izipho khona ngale ezafika phela izisebenzise emendweni la ngapha futhi ihlobo labo makhelwane kwakuthi noma umthimba ususuka ngesinye isikhathi kuhambe lezintombi eziningi ezazizafika khona le zifike ziyitheze zincedise zitheze inkuni abanye ezinye zazifika laphana kuchole amabele amaningi ukuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngalezo nsuku kungaba umsebenzi wokupheka ungabi nzima kuye kube lula.
Kukhungwa njani esintwini baba Ngwenya?
Kuya ngokuya kuguquka phela ukwenzeka kwezinto njengoba manje siyayibona imtshado le esibizwa kuthiwa ngama-white wedding. Lapho ubona khona ukuthi abantu bathi nxa bekhunga kuyafika isikhathi khona laphana abaphathi bohlelo abalumemezelayo ukuthi hayi sekuyisikhathi manje sokuthi abantu abafuna ukukhunga bengakhunga. Yikho lapho othola khona ukuthi abantu omunye lomunye uza nephasila yakhe eyi-present enye yabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi. Phakathi-ke kuba le zinto ezihlukahlukene abantu bayabheka ukuthi hayi thina singabalekelela ngalokho okunye kuba yimali nje. Uthole ukuthi umuntu eyilethe imvulophi khona lapho bona bese bezivalela phakathi kwesinye isikhathi yabe ibhaliwe ukuthi iba yimalini. Kuba-ke le zinto eziningi ezihlukahlukene abanye bayanikela ngama-ring adulayo abanye banikele ngamawatch adulayo abanye banikele noma ngabe yini nje ababona ukuthi mhlambe ingabajabulisa abajadikazi lapha abanye befuthi baphinde banikele ngazo zenezi zinto eziyizitsha njengoba sekade sikhuluma yikho ke wawuthola ukuthi both side ngapha kwamkhwenyana nabo futhi bayancedisa umfana wabo ubaba naye kwesinye isikhathi wayeyikhipha inkomo okanye bekhipha imbuzi kusiya ngokuthi amandla abangakanani.
Umndeni uyakhunga umanyene na?
Yebo, lokho kuyenzeka ukuthi mhlambe esipheni ababe besibhede mhlambe uthole ukuthi isipho esikhulu bese besithi isipho lesi sinikela nje njengomndeni wonke wakubani. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuba ngama-couples mhlambe ubaba lo mama bathi cha sina nje singu-Mr no-Mrs Bani sinikela ngenkomo sithi abantu abazukulu bethu banjani bazosenga noma sinikela ngemoda sithi abazukulu bethu babe lenyawo ezilula kusiya ngokuthi amandla abantu abangakanani. Abanye bathi nje singumdeni wonke wakobani sithe ngcono sinikele nje sihlangene isipho sethu sibuye sihlangene kungakhathalekile ukuthi kuyabe kuyisipho esingakanani kodwa kuvamise ukuthi nxa benikela ngokuhlanganyela kuyisipho ngempela esithanda ukuba sikhulu. Kunjalo ke bakithi babudube kuba indlela futhi yokubakhuthaza laba phela abaqala umuzi ukuthi bazizwe besiba namandla okuthi phela ukukhuthazeka ukuthi le nto abayiqalayo bengazisoli ngayo kwakuyindlela yokukhuthazana nje ukuthi abantu babone laba babili babone ukuthi abantu ngempela bayabasapota kule nto abayenzayo.
Wamdla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiphuka lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwedi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Yathokoza lami ukwamukelwa kulelu hlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizabala kwabaseKolose chapter ka 2 kuverse ka 6 sisiya ku 8 ithi yona ngakho ke njengoba uKristu Jesu lamamukela njengenkosi khubekani lihlala kuye ligcile njalo lakhelwe kuye liqinile ekukholweni njengokufundisa kwenu liphuphuma ngokubonga qaphelani kungabi khona olithumbayo ngenhlakanipho eyize lenkohlisayo eyame emdabukweni wabantu la kuzimiso zemvelo yakulomhlaba kungesikho kuKristu. Ngakho kuqakathekile lapho ukuthi sinanzelele imfundiso leyi esiyithola kuPaul namhlanje. Siyananzelela ukuthi thina njengemvelo yethu abantu sijayele ukwengeza izinto, sijayele ukubona ngani lokho esilakho akukwananga kumba kusoze kwenelise ukuba kufeze lokho esiyasho ukuthi kukwenze. UPaul lapha uletha imicijo eqakathekile. Yokuqala ukuthi emfuna sonke siubambe ukuthi uKristu wanele. UKristu akudingakali ukuthi angezelele ngolunye lutho. UKristu ongaphezu kwakho konke izinto. UKristu lo esamamukelayo akudingakali imithetho eminingi nengi lezigigaba kumbe lezinye izinto kumele sizenze ukuze singezelele ubukhona bakhe, singezelele amandla akhe, singezelele ukusebenza kwakhe empilweni zethu. Abantu abaningi bafuna ukudinga ezinye izinto. Khonokho nje ukuthi kuphela sithi sesimamukele uKristu useyinkosi nomsindisi wethu. Sesithatha ilizwi lakhe silingenise enhlizweni zethu libe yilo elisikhulisayo, libe yilo elisiphilisayo, libe yilo elisizayo nxa senza izinto ezehlukeneyo. Abantu abaningi bagcina bebona ngani akwanelanga khonokho. Kumele bengeze bebe lezinye izinto emaceleni ezizasiza ukusebenza kukaKristu. Manje lapho uPaul yasikhuthaza ukuthi uKristu wenele, akudingakali ukuthi sidinge okunye emaceleni. Ngomcijo wokuqala lo engifuna siwubambe, ngoba kathesi siphila esikhathini sokuthi labathumayelayo lalilizwi likaNkulunkulu bayefuna ukungeza ezinye izinto emaceleni. Isisekelo uThixo asifakayo ngokuphakamisa uKristu esithambanweni, wamenza waba ngumhlatshelo, wamenza waba lihlazo ukwenza ukuthi thina singabi lihlazo phambi kwakhe, wathatha izono zethu zonke. Akudingakali ke olunye ulutho. Angangibonela laphana nxa kusiya ku-Easter ufumana abanye umuntu ezezibethelela efuthe esiphambanweni. Akudingakali kwabethola uKristu kanye kwanile. Abanye bayadinga la malembu, bayadinga lezinye izinto ezisemaceleni, amanzi lokunye, konke lokhu akudingakali. UKristu lelizwi lakhe kwanele, kuyakwanisa ukuthi kube yikho kuphela esiba lakho empilweni zethu. Yonke imfundiso intumayelo ekususayo kuKristu akuseyilo ivangeli likaKristu. Ngenxa yokuba thina uKristu siyamazi, kuyadingakala ke ukuthi impande zethu zigxile kuye sonke isikhathi. Ilizwi likaNkulunkulu elisikhuthazayo likuye, yena ungulizwi. Njalo nxa sigxila kulizwi, sigxila kuKristu.
Kuyiphethe mfundisi.
Uyathandaza uNkulunkulu ukuba kubalaleli bami bonke abandlaleleyo abagxile kuwe Kristu babekwazi njengenkosi nomsindisi. Nxa bekhona amehlo abo abekade sekhangele ezinye izinto, siyathandaza ukuba baphambukise bebuye kuwe Kristu, impande zabo zigxile kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sokusikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo, mthokozo muhle lingali tshona njani izulu kandaba. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla sixoxa noNkosi Khona David owenhlanganiso ye-Community Podium. Sixoxa ngohlelo lwabo oluphansi kwesihloko esithi Of Elusive Healthcare, Education and Water, The Story of Ngai. David, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngalolu hlelo olujonge ukuthuthukisa uZulu eNkai.
Njengenhlanganiso ye-Community Podium, thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge-media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo. Kungaba kuse-Mat North, kungaba se-Mat South. Sixoxisane lezakhamizi zeNkai inyanga le ephelileyo. Sikhulumisana lobukhokheli besigaba abowehadi. Abantu abasakhulayo lapho esihlangane khona lentombazana okuthiwa ngu-Aquiline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, ukuthi uthi ngelanga uchaya 22 kilometers esiya esikolo. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School. Isikolo esingela sona isakhiwe sisodwa, kutsho ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi benjani, behlanganisa izimali, abanye behlanganela isamende bengu-2, abanye 5 bezama ukuthi beqede lesi sikolo ngoba nxa kunje izulu selizabuya. Abantwana baya esikolo ngoba izulu labe lisina. Kwesinye isikhathi primary, Gwelutshena primary, ibebanika 1 class, so form 1 to form 4 bonke bebekwana eklasini eyodwa. Ukuthi babe besiye esikolo nje kuyazixoxela nje ngoba ngubani ungafundisa uform 1 lo up to form 4 eklasini eyodwa. So izo lezi nhlupho esihlangane lazo sixoxisa lezakhamizi zeGwelutshena, sikhulume ngehealth futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana isibhedlela. Nxa u-admitwa ubuya la wakha amanzi, ungabuya le 5 liters ngoba kulamanzi esibhedlela. Lasesikolo futhi akulamanzi, so abantwana bathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugezisa ama-toilet leyogezi izandla uma bengena esikolo njengoba kusibi ku-COVID-19 pandemic kukunje. So izinhlupho isigaba senkayi esihlangana laso.
Qhubeka khonapho DVD ngodaba lolu utshela uzulu okuningi ngezikhalazo zabantu abasenkayi.
Isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi, asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana. So abazali labo balesifiso sokuthi beyakhe isikolo kodwa sokuthethe 5 years kwehlula, imali kasihlangani.
Hayi, siyabonga DBT, isikhathi sesedlule ngumangoyi, gqiba lengxoxo.
Le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena bexoxa ngendaba zamanzi, ezehealth, zona lezi zesikolo, itholakala ku-Community Podium YouTube account. Umuntu engasesha kuphela ku-YouTube yathi Community Podium, izahlangana layo leyo documentary. Lapho-ke esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa, abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezishiyeneyo, akuma ekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo, kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo.
Hayi, Zulukanda, basithanda ukubonga unkosi khona DVD ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwanelokho lamhla olivalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Bye bye.
Wezemidlalo namhlanje, iqembu leCapes United seliphumile emdlalweni wenkezo yeJibhuku Super Cup kulandela ukuba ngujikile obhanqa 1-1 emdlalweni wanamhla leqembu leDynamos. Amaqembu la abedlalela phandle kwedolobho leHarare. Emdlalweni ofanayo, ele Highlanders Football Club leBulawayo City abengujikile obhanqa 0-0 emdlalweni odlalelwe kuBulawayo. Inkezo yeJibhuku Super Cup ngenye inkezo eziqakathekileyo eZimbabwe. Kusenjalo kubikwa ukuba usomabhizimusi ukuda Takurei onika iHighlanders Football Club imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo wethekelele eHighlanders Club namuhla, lapho athembise ukuba uzathuthukisa indawo le kusukela kusasa. UTakurei uphansi kwezijeziso zenotho ezafezelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonayanga. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bahambe emsebenzini kusasa. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesifikile eZimbabwe uyakuhlolisisa umonakalo odalwa yizijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bayakhala abantu eNyamandlovu ngokubulawa kowesifazana indoda eyaphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngoKeeps Doing.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.